Engakutsho mina ngokuhlukana ka Bill Gates lo Melinda Gates ukuthi kuyadanisa kakhulu ngoba ngabantu abangama role models ngabantu aba famous abazwayo kakhulu umhlaba wonke jikelele, so abantu they look up to them njengabantu abayi role model. So ma sehlukana kuyadanisa kakhulu nekuzodanisa kakhulu ebantwini abaningi, kodwa esikwazi ukuthi isikhathini esiningi esikubonayo ngaphandle akusikho kuyabe kusenzakala ezindlini la, ukungazwisisani into esukiwe ibe yinkinga kakhulu. Kodwa kibo angeke ngithi ukuthi kungabe kuyizindaba kwesikhathini esiningi emzini la abantu kuba lama-argument ngendaba zezimali lani lani, but angeke ngisho ngithi kibo yikho kungabe kwenzekile ngoba imali balayo sibili eningi kakhulu ngoba bayayidistributa bezinikeza abahluphekileyo. So asazi-ke mhlawumbe omunye wabo uzosho ngokuya kwesikhathi ukuthi imbangela yini eyenze bahlukane.
Ababili laba bathi lanxa nje sebehlukene bazaqhubeka besebenza ndawonye kunhlanganiso yabo ephathisa abaswelayo. Ubona besenelisa yini ukusebenza bonke kumbe sizabona kuchitheka lale nhlanganiso nje njengoba sokuchitheka isithebo?
Ngokubona kwami ngibona ngathi foundation yabo izoqhubeka ngoba I think bonke bobabili bafaka isikhathi eside kakhulu befocusa kuyo i-foundation yabo. So I think based on indlela aba-operator ngayo in terms of ukurana i-foundation yabo, ngibona ungathi bazoqhubeka besebenzisana. I think ngabantu asebe-mature abakhulileyo, angiboni, I think ukuhlukana kwabo kuyinto abavumelaneleyo bobabili ukuthi maybe yikho okungcono siya phambili. Angiboni ukuthi kungaphinde futhi kuphazamise i-foundation yabo. Siyikhangelela ukuthi bazoqhubeka benceda abantu abaningi ngoba banceda e-Africa, siyazi banceda abantu abaningi ngemithi ye-AIDS. Namanje lokhu beqhubeka besebenzisana lamazwe amaningi ale-need, and siyazi khona manje bebe-involved kakhulu kuma-vaccines lawa awe-COVID-19, and njengoba i-COVID-19 sisazi ukuthi ilokhu iludubo endaweni eziningi, sibonile njenga endaweni esifana le-India lapho kuthiwa khona hhayi sokubheda kabi lapho isibhedlela sakhoni. So abantu abafana labo Bill ne-Melinda Gates I think yizo izinto abakuthakazelelayo sizobona beqhubeka bencedisa.